Soko izika tisenda baku VOA Njebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu mhlaka 2 Mpalakazi 2020 nguPractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Nani labantu abatholakala belegcikwane leCOVID-19 kobulawayo liyakhuphuka. Futhi abantu sebethe bathi ukululazisa ukubaluleka kokunanzelela imithetho esiyithola kuWorld Health Organization ekhuthaza ukuthi kumele sihlale sigqoke ama face mask elesizama ukungatholakali ezixukwini.
Ibulawayo ibone ukuphonga kwenani labantu asebetholakale beleCOVID-19. Phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo, izwe lokuphela kulabantu abangamashumi amahlanu lanhlanu 55 nabatholakale belayo edolobheni leli.
Uhulumende ngayo uyasilalela nje thina abazali njengoba nabantwabethu laba asebebanjwa yikorona ezikolo. Savele satsho thina ukuthi zingavulwa lezo zikolo kungakabi lamalungiselelo okuvikela umkhuhlane unjengama-sanitizer, lama-mask, into ezinjalo.
Izifundi ezingamashumi amahlanu lambili 52 zezikolo ezithi iWard Love leGoromonzi High School ezisesigabeni seMashonaland East zibikwa zihlolwe zatholakala zile COVID-19. Kulabanye abathi kuningi okwenziwa ngumongameli Donald Trump okuncomekayo, kube lokunye njalo okubi okwazondisa abanye ngesikhathi ebusa eMelika okweminyaka emine edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Idolobho lakoBulawayo lokhu lihamba phambili ngenani labantu asebetholakale beleCOVID-19 phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo. Izolo kuphela kulabantu abangamashumi amahlanu lanhlanu 55 abatholakale belayo edolobheni leli. Idolobho lonke lelabantu abedlula amakhulu amahlanu 516 abagulayo okwamanje. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izakhamuzi zakoBulawayo zikhanya zingagqizwe eqhakala ngobhubhane lwe-coronavirus, laloba inani labathinteke yileli gciwane likhuphuka mihla ngemihla, njalo kuyikuba laba ababanjiweyo ngabathelelana emphakathini ezigabeni abakizo bengazange bethekelele phandle kwelizwe. Uphenyo olwenziwe ngabe IM for Bulawayo Fighting COVID-19 luveza ukuba uZulu wakoBulawayo kasazihluphi ngokugqoka ama-mask, njalo akasalandeli iziqondiso zokuvikela ku-COVID-19. Unkosikazi Bathabile Badlamini, isikhulumeli senhlanganiso ye-IM for Bulawayo Fighting COVID-19 Trust, uthi abantu sebelulaza iziqondiso zabezempilakahle.
Inani labantu abatholakala belegcikwane leCOVID-19 kobulawayo liyakhuphuka. Futhi abantu sebethe bathi ukululazisa ukubaluleka kokunanzelela imithetho esiyithola kuWorld Health Organization ekhuthaza ukuthi kumele sihlale sigqoke ama face mask elesizama ukungatholakali ezixukwini. Ubufakazi balokho sikuthole phambili kokukhuluma lentsha yaseLuveve eMagwegwe eCountry Park lasePhumula, lapho abaphume soba labasitshela ukuthi kuma communities lapho abantu abagqoki ama face mask, njalo futhi ma begada amabhasi abagqoki i face mask. Futhi labo abatholakala begqoke ama face mask bagqoka ngoba bebona abomthetho.
Unkosikazi Sharon Gumbi, umongameli wenhlanganiso yabantu abaphila le-albinism ebizwa ngokuthi Princess Safety Center Foundation, upha umbono wakhe ngembangela yokukhuphuka kwenani lababanjwa umkhuhlane we-coronavirus.
IBulawayo isiyi-epicenter ye-coronavirus lapha elizweni lethu. Abantu we are so relaxed koBulawayo. Okwesi-2, amanzi mahlabezulu ezibhoraneni, they are not maintaining social distance, they are not even wearing their mask ngoba bafuna ukuthi khona bathole amanzi. Futhi abantu they should be serious, i-corona ikhona futhi ngeqiniso njalo iyabulala. Abantu akumelanga bagqoke ama-mask ngoba bayisaba amapolisa, kumele bagqoke ama-mask ngoba bavikela impilo zabo ku-coronavirus le.
Umnumzana George Moyo, isakhamuzi sakoBulawayo, usola uhulumende ekukhuphukeni kwenani leli.
amakhesizi ekorona ayakhwela kakhulu especially kubulawayo nemathebelele ndirijini nje I think kuka two singakufaka sithi abantu ngokwabo they are to blame phinde sithi lama authorities labo futhi they are to blame abantu sikhangele ukuthini abantu sebe-relaxile abasagqoki ama-mask awusela social distancing even ukusanitizer imashopu abantu uyambona umuntu isala kungaba isizathu ebantwini but siphinde sikhangele kuma-authorities emabhasini kubuzukho lapha ayiwe safakelwa ngurhulumente kodwa singagada amanye amabhasi akula social distancing ngena kuminyeni amabhasi angikhona afumigethwa akusanitizwa akunzima so amakhesizi aza kakhwela sibili ukuzwayo
udokotela Mthabisi Bhebhe upha umbono wakhe ngokungabe kubangela ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19
amakhesiz e-coronavirus sokho eyanda ezimbabwe ikakhulu kobulawayo i-reason why abaningi besuka kobulawayo yindaba yokuthi ibulawayo yona iduze kwamabhoda amabili ibhoda le ebotswana esepulumtree enye ibhoda esebelbridge eya esouth africa so abantu sebehamba kakhulu and enye iproblem ekhona yokuthi ibulawayo ayinamanzi angazi ukuthi songamaviki amangaki abantu behlala bengela manzi ngakho-ke ukuhlanzeka kwakhona sokuhlupha ezindlini abantu bageza ngani izandla ema-restaurant abantu bayaminyezelana lokuthi iningi vele kalisalaleli loko kwakhulunywa yi-ministry of health ukuvikela ukuspreada kwe-coronavirus
kusukela ekuqaliseni kwenyanga edluleyo kalwezi ibulawayo ibone ukuqansa kwabantu ababanjwa bele-COVID-19 izolo kuphela kube labantu abafika phose ikhulu i-95 ababanjwe belegcikwane leli elizweni lonke leZimbabwe kodwa akula obhubhileyo phakathi kwalelo nani abangamachumi amahlanu lanhlanu 55 ngabakobulawayo lokhu sekudale ukuba idolobho leli likhokhele ngabantu abagulayo belaliswe phansi i-COVID-19 bengamakhulu edlula kancane amahlanu i-516 lilandelwa isigaba seMathebeleland South esilabantu abalikhulu phose lengxenye i-148 iMashonaland West ilabantu abedlula ikhulu i-139 abagulayo ilandelwa yiHarare elaba likhulu lamachumi edlula amathathu i-134 iMathebeleland North yiyo elabantu abaningi abafunyanwe sebepholile izolo abalikhulu phose lengxenye i-143 njalo isisalelwe ngabantu abangamachumi amahlanu i-53 abagulayo ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku
izifundi ezingamashumi amahlanu lambili 52 zezikolo ezithi iward love legoromonzi high ezisesigabeni seMashonaland East zibikwa sezihlolwe zatholakala zile-COVID-19 okuhle kwabangela ukuvalwa kwazo izikolo zona lezi zombili uMavis Gama usethulela lolu daba
izifundi ezingamashumi amabili lane 24 zasesikolweni seward love zibikwa zitholakale zile-COVID-19 ngovulo osokukhuphule inani lasebetholakale belegciwane leli lokhu izikolo zavulwayo ngompandula selikumachumi amane 40 abalichumi lambili batholakale belegciwane leli esikolweni seGoromonzi High School ngemva kokuhlolwa kwezifundi ezingamachumi amathathu lasikhombisa 37 lezi zinombolo ezivezwa ngabequla elibona ngezokuvikelwa kokumemetheka kwalomkhuhlane esigabeni seMashonaland East embikweni wabo abawethula nsuku zonke owe-COVID-19 daily updates abazi ngokwenzakala kulezi zikolo bathi ngempela kuliqiniso ukuthi izikolo zombili sezibhekane lodubo lokuhlaselwa yi-COVID-19 lanxa abaphathi isikolo besala ukukhuluma labezindaba abazali lezihlobo zabantwana abafunda kulezi zikolo bazonde baganuni wabo besithi kungani iziphathamandla kulezi zikolo zingazange zabazisa isikhathi sesekhona ukuze kuthathwe amanyathelo umnumzana Melusi Banda olesihlobo esifunda eWard Love High School uveze ukukhathazeka okukhulu ngale imibiko
uhulumende ngayo uyasilalela nje thina abazali njengoba ngabantwabethu laba asebebanjwa yikorona ezikolo savele satsho thina ukuthi zingavulwa lezo zikolo kungakabi lamalungiselelo okuvikela umkhuhlane okunjengama-sanitizer lama-mask into ezinjalo kodwa ke inani lakhona selikhubhukile njengento vele sasiyazi ubuyenzeka. But ugovernment wethu lo wenze kwakhe kathesa uthi yena sizavale lezo sikolo uthi vele le ndaba lemali kuphela okuvele kalandaba. Hayi le nto iyasixaka kakhulu sibili ibuhlungu ngithi thina abazali.
Isikhulumeli senhlanganiso yomanyano wezisebenzisana loZulu e-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Mavela Sikhumalo, uthi uhulumende wavela wenza iphutha lapho evumela ukuvulwa kwezikolo engelandlela zokuvikela izifundi, ababalisi labazali.
Impilo yabo isengozini. Uhulumende kufuze izikolo kathesi zivalwe, kusale labo ababhala ama-examinations kuphela ukuze engafaki impilo yabantwana engozini. Bonke laba abangabhaliyo ama-exams kufuze baphenduke ezindlini, baphenduke emakhaya. Kusale labo ababhala ama-exams abo.
Abenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union RTUS bathi lokhu osekusenzakala yikho kanye ababekuxwayisa uhulumende ngakho izikolo zivulwa kodwa wangalaleli. Unobhala esigabeni seMathebeleland South ku-RTUS uNkosikazi Mbelisa Jingwangwana ulandisa kabanzi ngalokho.
Izikole eziningi azenelisi ukuthola lokho okuthiwa ngama-PPEs avikela ukuthola igciwane le-COVID-19. Siyathemba ukuthi ngemva kokubona lokhu izikolo zizavalwa kusenzela ukuthi inani leli lingabi lokho lingezelela likhula.
Umphathintambo wezemfundo ye-primary le-secondary uMnumzana Kane Matema utshele intatheli zindaba ukuba akazi lutho ngezikolo esezithe zavalwa ngenxa yodubo lokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19. UMatema utsho lokhu izolo kusihlwa emhlanganweni lentatheli zindaba ovame ukwenziwa ngemva kokuhlangana kwedale labaphathintambo ele-cabinet.
Yeah, we'll do the best we can to protect the children, protect the learners, protect the teachers and staff members.
Sikhangela isikolo sinye ngasinye kusiya ngokuthi kuyini okwenzakalayo, kodwa bonke labo okumele babhale imihloliso yabo bazoyibhala. Asila sikolo esithe savalwa ngenxa ye-COVID-19.
Emhlanganweni munye umphathintambo wezokwethulwa kwemibiko uNkosikazi Monica Mchangwa uthe uhulumende ukhathazekile ngezehlakalo zokuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 kwezifundi, njalo ezokwenza konke okusemandleni akhe ukukwenqabela lokho. Nanxa uhulumende elokhu engavumi ukuthi kulezikolo esezivaliwe ngemva kokuhlaselwa yi-COVID-19, lokhu likhula uluhlu lwezikolo esezithe zahlaselwa yileli gciwane le-COVID-19. Ngaphandle kweGoromonzi le-Wildlife, iStudio 7 ibike ngesikolo seMchabezi esesigabeni seMathebeleland South. Kuthi ngeviki ephelileyo bekubabazwa isikolo seJohn Tallack, iMatopo High, Chinoyi lezinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ngolabanye abantu abathi kuningi okwenziwe ngumongameli Donald Trump okuncomekayo, kube lokunye njalo okubi okwazondisa ikakhulu abensundu labanye emhlabeni jikelele ngesikhathi ebusa elemelika okweminyaka emine edluleyo. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Abancoma okwenziwa nguTrump kusukela ngomnyaka ka-2016 bathi umuntu okhuluma intando yakhe athi lokho kwenziwa ngenye inkokheli yamazwe. Imbongi eludumo uRobert Dube uthi uTrump ngumuntu okhuluma santando.
Ngumuntu obekhuluma into esenhlizweni yakhe. Umuntu wayekhuluma noma yini ayicabangayo. Umuntu wayethi engezwa kusithi akhulume. Kodwa enkulumeni zakhe wayekukhuluma wayekhuluma iqiniso ngoba wayengesabi ukukhuluma iqiniso ngomunye umuntu umbe ngabanye abantu. Yikuthi abantu sebajayela abantu abangunguza iqiniso. Umuntu uma esenza izinto ezimbi, uma sokukhulunywa ngaye kuthiwe ulungile muhle, abantu bayajabula ukuba laye. Kodwa yena ubengesabi ukukhuluma iqiniso. Asephose wazonisela ngakho yikuthi ukhetho solwenziwe wanqotshwa, abe sesithi uqilibezelwe, abe sengumuntu okhuluma ngokuthi akasafuni ukuphuma esikhundleni. Kuyamehlisa isithunzi, kuza kwenza ukuthi ngesikhathi esizayo phela ipolitiki iyavuka iphindilale injengemimoya esefuna futhi ukubuyela esikhundleni abantu bangamethembi basebesithi umuntu onje uma angabuyiselwa futhi kungenza ahle agcilabe lempande angaphindi futhi avume ukuphuma
uDube uthi uTrump uzehlise kakhulu ngokudlelana labantu abangaqondakaliyo
wenza iphutha ngokucwasa ukubandlula ngokohlanga okuthiwa ngolimi lemzini iracism ube ngumuntu umuntu omhlophe kodwa abantu abamnyama ubebeyisa abantu abamnyama kakhanyanga ebalwela abantu abamnyama kakhanyanga ebanika isithunzi sokuthi labo bangabantu
umnumzana sikhumbuza umlalazi laye uthi uTrump uvule abantu ingqondo loba nje ebecaphula abanye
for 4 years intshumayelo kaTrump yoyenza ukuthi thina sibona ngani uphumelele ubaba uTrump kusenda a clear message to say singafanana kodwa nabo sihambe sibe nenyawo ezimbili njengabo kodwa imiqondo yethu kumele nathi sisebenzise singahlali phezu komqondo loya mama abathi ukhamela umuntu omnyama yebo bona nijabulile nini ukuthi kusekunomuntu omnyama ozokhokhela naye hayi bantu bakithi uyafana nobaba uObama ufakiwe naye bekuyindoda nje ebanjiswa amatomu ukuthi ibiza leli limnyama lingahlahlathi lingene hla eganga bese liyobona ngaloko mfulo ukuthi awukahle ngo ngaphandle kwabelungu singaphila abantu nje ababekiwe nje akesiboneni ukuthi amadoda afana nabo Martin Luther King Jr. amadoda abekhuluma iqiniso njengamadoda afana nabomalema namhlanje njengamadoda afana nabojoshua nkomo umqabuko amadoda ayekhuluma iqiniso ukuthi hayi asidingi belungu ukuthi siphumelele bantu bamnyama asimeni sodwa ubaba uTrump na uchile ukuthi belungu asimeni sodwa iphumelele indoda iTrump ngabe kuqhubekile yanikezwa enye 4 years
baningi njalo abantu abathi uTrump uthethisa abantu zonke isikhathi omunye wabo ngunkosazana Kethiwe Moyo othi akwenzayo khona manje kuveza ukuba kadlelani kahle loZulu
kanti yena kungani engavumi ukuthi udliwe angithi laye nesikhathi engena wazithi udlile abanye mhlawumbe ngithi yena wawina vele namhlanje phela kuyinomunye okungangokuthi kumele ukuthi avume ukuthi udliwe admite ukuthi sone sani situlo athone ehlala kuso kasi sone sakhe angithi yikho phela kule egama elithi kusinwa kudedelwana ngokunjalo laye akaphumule ayekhaya elima njengabanye
uTrump wangena esikhundleni wavimba abantu bokuza lokunye okujiyeneyo bakhona abathakazelela akwenzayo kule Melika kube labanye abasola kakhulu izenzo zakhe okwamanje kavumi ukuthi unqontshwe ngumnumzana Joseph Biden kukhetho olusanda kwenziwa igotsha elikhulu lelizwe lwemelika umnumzana William Barr uthi akunabufakazi obuveza ukuba ukhetho lukamongameli olusanda kwenziwa lwebiwa ngubiden labanye bakhe abakubandla namademokrats ngimele istudio 7 ngisemaryland ngingukip stube
Live to lamhlanje kuhlelo Diaspora Forums sangela ukuqonga wenani labatholakala bele COVID-19 ukuvula kwemingcele yeZimbabwe le emazweni angumakhelwane kanye lokwenzakala eMelika ngemva kokhetho lokudinga umongameli. Esigabeni lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni namhlanje sibe lethuba lokuxoxa lomnumzana Kenneth Chikerema ohlala esigabeni seTexas khonapha eMelika owasungula inhlanganiso yokuthuthukisa umsebenzi wokubuthanisa imali ukuze kusungulwe uhlelo lokwemba izibhorane zokutholisa uzulu amanzi oleZimbabwe Water Project.
Inhlanganiso le ithiwa yi-Water for Zimbabwe Project iqalise ngoSeptemba 2020. Injongo yayo is ukuthi sizama ukuncedisana nje nabanye abasediaspora ukuthi nxa singafaka izandla sonkeni nje jikelani okungamapeni uhlangane sibone ukuncedisa abantu abasekhaya ngendawo yamanzi ukudila amabhozi
Kuyini sibisibili owawukusubonile ukuze usungule ukubuthamisa imali?
Abengisekhaya sela ngoJune 2020 ngaze ngayaphuma ekupheleni kuka-August 2020. Into yasinganiyangihlupha nje enhliziyweni ukubona abantwana abancane ngasingasuka endlini mbona ngabantwana kuthwela amabhakedi siyama esibhoraneni bedinga amanzi. Ngihambe edrobheni ngiyenze engikwenzayo ngize ngiphenduke. Mhlambe ilanga sesizwe liyetshona khona le mbona ngabantwana kuphela sokuza fika esibhoraneni sokuthole khona kungadlanga namanzi kungekuyabe kunganathanga lokho kuselayinini kufuna ukuthi ufake amanzi emabhakedini. Abantwana abancane sibili abazwisa ubuhlungu. Abanye bekungaba umama ngapho ngiyothela umntwana ngapho ulebhakede elinye lisekhanda elinye lisesandleni bangathi kanti kungathini nxa ingadinga nje abangane lezi hlobo mbe abanye nje abangaba isifiso ukuthi sincedisane ngokudinga ongamapeni sifake amabhuku lapha nalapho ezibholanini abantu bathola amanzi.
Ngaleso sikhathi kulapho waqhamuka khona isihudo ngenxa yokunatha amanzi angcolileyo emzini weluveve. Le mzini ehanqe iluveve
siyakwazi ukuthi ebulawayo kwaye kwaba ne-outbreak ye-cholera and asiwo umkhuhlane wokudlala uyabulala and abantu ngokomelwa abalalaa namagetsi okuthi ukukhipha ingcekeza emanzini lawa so abanye bagcina zile nathenzinjalo ngokuhlupheka uzalethi imkhuhlane.
Abantu bayalandela na iziqondiso ezokuzivikela ukuthelelwa umkhuhlane we-coronavirus?
Imithetho yekhona angithi bathi usemele ungumuntu ozivikelayo ngokugeza izandla amanzi alesepa lapha nalapha. Abakukwanisi ekhaya amanzi akhona laba esikhuluma ngawo abalawo okuthi banathe nje okugeza-ke abakwanisi. Kunamalokishi enjengenkulumane labe ngaye ngafika khona ngikhuluma nje lo mngane wami esithi sokule amamansi amabili bengatholi amanzi. Abanye nje abalutshwana abakwanisi sekungokuthenga ebantwini abalezibhoraneni so ukuthi umuntu azathola amazwi okuthi ageze nje echithe ngaphansi abakukwanisi.
Wenelise ukusebenzelana lawangaki njalo wenelisile na ukubuthanisa okuyimadlana?
Ngapha kusona bengihlala khona sengikhulume labangani bami nje besitobanyana labanye nje ingane iyazama ukubanika ingqondo yena le yokuthi nxa singancedisana sibambisane. Abanye bayathembisa sibili ukuthi leyo bazafaka labo okuncane nyana abanye bathembisa ngabo Christmas after Christmas bazangibazi bangani bayangiphosela kombijana. Amapromise akhona sibili kodwa ukuthi sengasukuma namhla ngithi sengisiyafaka isibholani eluveve echabalala ngabe hayi ayikagwanisi. So yiko kwenza ukuthi ngize ngicele abantu Voice of America ophi ngabe nganginedaba ngithi indaba leyi iqhubeke iye phambili ibone ukubamba abantu basendaweni ezithiyeneyo. Inqelawo singabonisana sincedisane ukuthi amapeni akhona agwani ngiyekhaya siyenzi into zamanzi lesinceda abanye.
Utholakala ngaphi?
Houston, Texas. Umuntu oluthi ngidinga ipeni kokuphela even umuntu olengqondo even umuntu ongaba lensaka nje lesamende omunye langathi yakwanisa ukusinika nje ipump yokuthi khipha amanzi ngapha anything abangakukwanisa nje bangakwanisa ukuthi bacontribute indaba leyo iye phambili sibone ukuthi isibhorane siyayenzwa. Ngiyayemukela sibili. Ngikhona kuwhatsapp unumber 2817502798 khona ungadinga uKenias Tikerema kuGoFundMe. Lingadinga uWater for Zimbabwe Project ikhona la engivulileyo ipage.
Umnumzana Kenias Tikerema yisizalwane seZimbabwe esesihlala esigabeni seTexas khonapha eMelika. Sixoxelaye ecingweni ekhona ngale eTexas. Ayinhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu elizweni bayayincoma okwamagama indingimba yalonyaka yomkhankaso we-16 days of activism against gender-based violence yona ethi Orange the World, Fund, Respond, Prevent and Collect. Unkosikazi Bethu Tsunga wenhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust ngomunye wabancoba inkuthazo eyenziwa yindingimba yalonyaka esithi lo mkhankaso uqakathekile ukwedlula eminye iminyaka ngoba kulokuqansa kwenani labantu abahlukumezekileyo ikakhulu ezindlini kungenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Asizweni ixoxalo Mike Hobe we Studio 7.
Siyazi sonke ukuthi sibhekane lobubi bodlame umhlaba wonke jikelele. Amalanga alithumi lasithupha lawa abekwa yi-United Nations ukuthi kukhankaswe ngodlame lokuhlukunyezwa kwabantu besifazane lamantombazane. Amalanga lawa aqakathekile kakhulu ngoba apha umhlaba wonke ithuba lokuthi bahlolisise njalo bakhulume ngokuhlukunyezwa kwabesifazane langembangela zakhona. Inhlanganiso eziningi emhlabeni zithatha leli thuba ukuba zikhankase kakhulu ngobubi bokuhlukumeza abesifazane lokukhuza obaba ukuthi bangakwenzi lokuchazela uZulu umonakalo owenzakalayo ebantwaneni abakhula bebona udlame ekhaya.
Ubona ngani ingxabangxoza yenzakala ezindlini yaphambanisa na impilo zabo?
I-gender based violence iyaphambanisa abantwana abakhulela emakhaya ahlala elodlame bebona umama echaywa ethethiswa ekhala. Abantwana baba le psychological trauma. Okubi kwakhona ukuthi abantu abamnyama kabakholelwa ku-counseling, kodwa abantwana abakhula bebona udlame bayaphambaniseka engqondweni zabo bafuna usizo. Laba bale low self esteem, abenzi kuhle ezikolo, abadlali kuhle labanye abantwana, baba lenzondo abakhona ukuyikhuphela kwabanye abantwana ngokubachaya. Kwenzakala ukuthi kube yi-vicious circle yokuthi labo abakhule bebona udlame bagcina belodlame emulini zabo. Uma bengamantombazane bafuna ukuqinisela emendweni olodlame noma ngoba yikho nje abakwaziyo abakhule bekubona.
Awuhlele umbono wakho mayelana ngendikimba esingathi ngesikhiwa i-theme yalomnyaka.
Injongo yalonyaka yomkhankaso we 16 days of activism against gender based violence i-Orange the World. Ngaphansi kwayo kulezihloko ezine ezikhuluma ngezinto ezichiyeneyo ezingasiza ukuzama ukugwema lokuqeda udlame kwabesifazane ikakhulu ngalesi sikhathi se-COVID. Okokuqala yi-fund, imali. Kuyikukhankasa lokucela ukuthi ngaphezu kwemali ekhitshwayo eyokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 kumele kube le mali yokulwisana lodlame kwabesifazane. Isihloko sesibili yi-respond. Kule mibiko eminingi ephathelane lamacala okuhlukunyezwa kwabesifazane. Ngakho ke elinye lelinye ilizwe liyakhuthazwa ukuthi lenze inhlelo response strategies zokusiza abayabe behlangane lodlame. Isihloko sesithathu yi-prevent. Elinye lelinye ilizwe kumele libe lenhlelo ezokuvikela abesifazane lamantombazana ukuba udlame lungabehleli. Kumele kube lenhlelo zemfundiso kubobaba isikhathi sonke ukubachazela abesilisa labafana ngobubi bodlame. Isihloko sesithathu yi-collect. Data collection iqakathekile kakhulu. Kumele kubhalwe phansi ukwenzela ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi bangaki abantu besifazane lamantombazana abahlukunyezwayo.
Gqiba ingxoxo yethu bethu ngokuphosela amazwi akho okugcina ikakhulukazi kubo bonke abantu abasakhulayo abake bahlangana ngengxabangxoza ezindlini.
Udlame lubi kakhulu njalo luphambanisa ingqondo lempilo zabantu abazithola bephakathi kwalo udlame. Kudinga wonke umuntu asukume adlale indima yakhe yokuqeda udlame kubomama lamantombazane. Basikhuliseni abantwana abangabafana, sibafundisa ukuhlonipha omama lamantombazane emakhaya. Kasibafundise ukuthi angamthinti, angamphakamiseli isandla noma emphambanisele kanjani. Sibafundise ukuzibamba lokuzikhuza uma bezondile. Uhulumende njalo kumele enze inhlelo ezingena ezikolo bafundiswe abantwana abangabafana besesekancane ukuhlonipha amantombazane.
Lo ngunkosikazi bethu Ntsunga oyinhlanganiso ye-Ithemba for Girls Trust limuzwe exoxa lapho lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Singekehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. IBulawayo ibone kuqonga kwenani labantu asebetholakale bele COVID-19 phakathi kwenyanga ezimbili ezedluleyo. Izolo kuphela kulabantu abangamashumi amahlanu lanhlanu 55 abatholakale belayo edolobheni leli. Siligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPractice Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi.